Endaweni zethu lamhlanje, izalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ungazenziwa ukhetho elizweni. Bakhona abathakazelela ibhajethi yomnyaka ozayo eyethulwe izolo ngumphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa edalele Parliamente. Kuhle leZimbabwe Today asixoxeni namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okugoqela ibhajethi yomnyaka ozayo eyethulwe nguMnumzana Chinamasa. Lingakhohlwa ukuthi lamhla sizalethulela ezemiculo lezemidlalo. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa ibhajethi yomnyaka ka-2018 eyethulwe ngoChinamasa izolo edalele Parliamente. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 naku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.